Yes, abe sikwele kona ale abe citizens coalition for change yalo sikhuthaza abasekela ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye eBarberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umumu uthangirayo kazange athi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela, wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabe buthane khona abantu beZANU-PF, wawusiba lodlakela njalo. Inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyana engelanhlonipho, wawuyinkulumo enqunula umuntu. So kwathi sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likamnangagwa, alisilo langa le-ZANU-PF, ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe, njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano?
Akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje ehluphayo lapha ezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthunwa yiZANU-PF, yenziwa kwaba ngumkhuba okuthi amalanga la sengawe ngaweZANU-PF. Zananzelela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi hambisa abantu amabhasi, kuyabuhanjiswa amalunga eZANU-PF, kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU-PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US, imali leyo ingeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU-PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthunwe yiZANU-PF, wenza amalanga eZANU-PF wona angasoma malanga ebandla leZANU-PF. I-independence ngeyonkumuntu, ngeyethu sonke lapha ezweni, kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU-PF, ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo wenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa uhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.